Gilimhlanga in Washington. Good night.
Siyabonga sithandekile siyalambulela ku studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 ngwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani zulukandaba olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Sebenza ama-politicians yikho futhi okungafanelanga ukusimangalisela lapho sibona abanye bakhona bethu ba-appointed beluba ama-ambasada bejikela endaweni eziningi zomhlaba.
Umongameli Robert Mugabe utshela umbuthano wokunanza ilanga labezomvikela ukuthi kwakunzima kumanyanisa ivuyo lezandla zebra lele-Rhodesia front. Kambe umongameli Mugabe ngaba na elamaqhinga ukuvuselela umnotho welizwe. Sizezwa ukuthi ingcwethi zithini. Umanyano we-United Nations uthi abasakhulayo kumele baphatheke ngamandla kwezombusazwe lakundaba zobukhokheli ukuze bazilungiselele ikusasa enhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe utshele umbuthano wokunanza ilanga labezomvikela ukuthi kwakunzima kumanyanisa ivuyo lezandla zebra lele-Rhodesia front. Esethula amazwi akhe embuthanweni owenzelwe eNational Sports Stadium lamhlanje Mugabe uthe imisebenzi yabebutho eminye engayisiyo yokuvikela isizwe iyancomeka kakhulu. Amabutho ezibra zandla lele-Rhodesia front amanyaniswa kwabunjwa ibutho linye, lanxa amabutho la ake adibanwa kwalwiwa. Sixoxe lwalo impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Chinga Dube osemela isigaba semakhokhoba kobulawayo othi uhulumende weleBritane waphathisa kakhulu ekubunjweni kwebutho leZimbabwe National Army.
Hayi ilanga le-Defence Forces lijwayelekile amabuthweni wonke nje emhlabeni jikelezi. Lapho amabutho atshenisa ukuthi enzani, atshela abantu ukuthi enzani ngaphandle kokuvikela ilizwe. Lokutshenisa imidlalo abayenzayo ukuthi nje abantu bababone befola besenza into ezinjalo yinto ekhona. Hayi icacekile nje ucace akwaloyo ukuthi yonke i-Defence Force ilalo lelo la.
Njengomuntu owayekubutho lina labona njani kumanyana okwayenziwayo lokhu phakathi kwe-Zebra izandla le-Rhodesia front?
Lokho hayi ngiyakwazi sibili ngangomnye wabo ababe thunywe ukuthi sibumbe ibutho lelo. Ngo-1980 ngakho kwabanjalo kwathathwa ke elethwe le-Zebra lezandla le-Defence Forces abandawonye. Hayi kwahamba kuhle siqalisa kodwa kwaba lobugqangu lapha lalapha mbayembayi kodwa ke hayi ibutho labunjwa sibili likhona lanamuhla, yikho likhona lanamuhla.
Lo ke bekungu-retired Colonel Chinga Dube owalwa impi yenkululeko yekuvuyo le-Zebra obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje bekungela nkokheli yamabandla aphikisayo embuthanweni walamhlanje njengalokho kwenzakale izolo kade kunanzwa kona ilanga lamabutho ele-heroes abalwela impi yenkululeko ama-heroes. Ingcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi ilanga le-Defence Forces Day kalisaqakathekanga kakhulu ngoba kungela kuthembeka kubutholeli njalo lihola imali encane.
Well, eZimbabwe kubutho i-corruption ikhona
isika khulu kuma appointments lama promotions sesike sezwa endaweni eziningi lapho siphuma labantu abakubuthi ukuthi undaba zama promotions lama appointments leminyi imisebenzi nje ephathelana nokwebutho uyakuvamile ukuthi uthole i-corruption siba khona kodwa kuba khona futhi okungafalanga sikukhosa ukuthi kuyintanga encinyane ekubutho esingathi ngama junior officers lama junior ranks iningi labo hayi basebenza ngokuzinikela iningi labo futhi ba professional so kuhlangene ngesilungu singathi mismatch uyakuthola kuhlangene abasebenza kuhle labazimiseleyo labahlose ukuthi ba babe kubutho ngokuqotho kube lalabo abadinga indaba ze corruption labathatha labathatha amandla ukuthi bakubutho ukuze bancindezele uzizwe kukhona konke
lo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni ekwelebhilitane selokhu sikudaba olufanayo ababengabalweli bempi yenkululeko ababengamasotsha kanye lamapholisa eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi kamavumelane lenkulumo kaMongameli Mgabe eyokuthi akulanto embi ngendlela ukukhethwa ngayo amaqhawe esizwe iningi labo ngelithi uhlelo lokukhethwa kwamaqhawe esizwe seluguqulwe lwenziwa umvuzo wokuphalabo abangamalunga ezano PF kuphela uBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
iningi laba bengabalweli benkululeko abangamasotsha amapholisa loba omlindijele abakhulumela Studio 7 eSouth Africa bathi kabavumelani lendlela kuphiwa ngayo isicoco sokuba liqhawe lesizwe nxa umuntu esefile. Bathi hulumende usethethele uhlelo lwesizwe walwenza uhlelo lokubonga amalunga ebandla leZANU PF. Wayekuviwo lebutho leZimbabwe njalo engumsunguli weMDC Veterans Association umnumzana Solomon Chikwero uthi indlela amaqhawe esizwe asekhethwa ngayo ithelela usizi.
Heroes eka eZimbabwe I saw a private company yomuntu or a political party hayi manje ukwenzekelayo iZANU PF senze ukuthi private company uma umugabe neZANU PF abakufuni awungeni lapho so akukho right ukubayenza
waye ngumlweli wempi enkululeko umnumzana Andrew Nyati empini wayesaziwa ngelithi Tom uthi njengabalweli bempi enkululeko kabavumelani lokwenziwa manje ukuthi nxa ungasilo lunga leZANU PF ngeke uphiwe lesi sicoco kungakhathalekile ukuthi wayisebenzela kangakanani inkululeko
kubike uma sokuthathwa amaqhawe sokukhethwa imikhaza kuthiwa lo liqhawe lwana soqhawe lwana then uthola ukuthi ke kakula lendlela yokuhluza ukuthi iqhawe lakhona ufika njani ekutheni umuntu liqhawe
umnumzana Andrew Ndlovu laye uthi indlela okukhethwa ngayo kufanele iguqulwe ukuze igoqele umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe loba ekulibhi ibandla lezombusazwe
amaqhawe ngibona kumele kubheke umuntu osebenzele umphakathi hayi ofose umphakathi ukuthathandwe siyazi sinamaqhawe amakhulu kakhulu amanye akahalwa ayisilwa under izipra abanye bakhona ka abazange banakwa lokuthi ngamaqhawe nje
Umnumzana Nyati uthi iphutha lavele labakhona ukuthi sekunikezwa imivuzo ngemva kwempi kuthiwe phandle izakhamizi ezathwala nzima ukuze inkululeko ibe khona.
Isakhamuzi sasipheka, sikuvikele, sikunika information, sikucatshise, sikugqokise, sikufide kodwa then sibe sesithi ke bona abasomaqhawe. I think kulempazamo kunabo.
Unyati uthi kulusizi ukuthi kulaba lutshwana asebesuke bagodla zonke izinto ezenza kwayaliwa impi yenkululeko.
Sina sasilwele inkululeko, lo Zibuse. UZibuse wabuya, inkululeko wafihlwa. So inkululeko ayikho vele.
Bathi ke njalo ilanga lamaqhawe kanye lelamabutho eZimbabwe, sekungamakhefu angaselamutsho ngenxa yenyathelo likahulumende. Lokusebenzisa amahlana ababengabalweli benkululeko abebutho kanye lamapolisa umnumzana Nkosini Juma owayengumlindijele uthi kungumlando waloba ngubani osetshenziswa ukuhlasela umphakathi ukuthi ale ukwenza lokho
Sicela ukuthi ngikhona abafowethu abakhona ngale baphathe kahle abantu, bavikele abantu ngoba kungumsebenzi wabo ukuthi bavikele abantu ngendlela konto bengasetshenziswa ukuhlukumeza umphakathi. Ikakhulu laba abaphansi balandele umthetho ngoba bengavumi ukusetshenziswa laba abaphezulu abayalela ezikhundleni bavikela laba abaphula nabahlukumeza amalungelo abantu.
Bathi kufanele uZulu weZimbabwe azibuze ukuthi kungani amaqhawe alwela inkululeko afana labo ndabaningi sithole Lookout Masuku kanye labo James Sigerema bengayiphiwanga inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe, kodwa yaphiwa abanye abangazange vele baye empini kodwa ababedume kuphela ngokujaya abantu lokukhankasela ibandla leZANU-PF. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Kulandela amazwi kaMongameli Robert Mugabe awokuthi uhulumende uzathuthukisa umnotho welizwe ngokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe kanye lokusungula iCommission yeNational Competitiveness Commission ezahlolisisa imithetho engabe incindezela osomabhizimusi, iningi lithi uhulumende kasela macebo amatsha angavuselela umnotho welizwe. UMongameli Mugabe uthi umnotho welizwe uthuthuke kancane ngohlelo lukahulumende olwezim asset ngenxa yokuthi izulu alinanga kuhle. Wengezelele wathi uhulumende useboleke imali eyizigidi ezifika phose ikhulu $98 million yokuthenga ukudla kanye lempahla zokulimisa. Umbuzo okhona ngothi amaqhinga kaMugabe la azahlengana isizwe phakathi komlindi ongelamkhawulo eselikhona. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana Bulisani Ncube, ingcwethe ecubungula izomnotho welizwe, yena othi amacebo kaMongameli Mugabe ayabukeka kodwa okusolisayo ukuthi azafezwa njani njengoba imizamo efanayo yehlula iminyaka eminingi esedlule.
Okuqala, umbono wecommission umbono omuhle kakhulu, njalo kayisikho ukuthi uyaqala kuleli lizwe. Ungananzelela ungahamba eSouth Africa ikule viki edlulileyo, upresident welizwe ubesemhlanganweni namabhizinisi bekhuluma ngokuthi umnotho weSouth Africa kumele ukhangele njani. Into enjalo iyenzakala eBotswana vele iminyaka yonke, kuba lesikhathi upresident ohlangana namabhizinisi bekhuluma ngento yomnotho. So indaba yekhomishini le kathi into intsha, njalo ayisinto iyabiqala iZimbabwe, into enhle kakhulu. Kodwa umbuzo osalayo yikuthi ngubani oza kwenza khonokho. Leli lizwe phela kalehluleki ukuthi into okumele siyenze ukuthi lize liqhubekele phambili ayise ukuthi kasiyazi. Siyayazi esize sayibhala ngemaphepheni kwesinye isikhathi, kodwa okwalayo yikuthi sikwenze khonokho kumele sikwenze. Ngokuhulumende lo angimboni ekwenza lokho kumele akwenze.
Uyatsho njalo ukuthi ilizwe lidinga imali engange $27 billion ukuthi lincedise kuhlelo lolu olwezimaset. Ubona lokho kusenzakala yini?
$27 billion izavela ngathi kuhle sibili imali efunekayo, kodwa ngihathi ngike siyithole. Njalo okunye okusuka okungenzakala ngithi i-commission leyo ingakhethwa lokuthi ngobani, ngoba kuthuphi namba ngokumthetha i-commission uyahamba kulabo abeza amabhizinisi kule ZNCC, kule CZI, kule-Chamber of Mines, labo bonke abalokwenza lamabhizinisi ongabachecki ukuthi bangene. And bayakwazi kuhle mhlophi ukuthi kini okumele kwenzakale. Konke lokho bangakuthitha kwenze lokhu lalokhu lalokhu, kodwa umbuzo osalayo ukuthi akusoze kwenza kahle. Nokuthi imali yena le-$8.7 billion siyithole batshelwa kudala i-IMF lowezema ukuthi yenzani lokhu lalokhu abangazimiselanga ukukwenza. Njalo yikho kuzasala kuyahlala kuliphupho lesifiso ukuthi kwenzakale khonokho. Ukuthi kusenanzelele ukuthi kule mthetho engabe inqabela ukukhula komnotho welizwe kuhle kakhulu, kodwa ngemva kokunanzelela nokukubona, umbuzo uthi kungathengisa ukuthi kumele kwenziweni, uzavuma yini ukuthi kwenziwe lokho kuhulumende? Yikho kuqhathekileyo.
Alo-ke ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930 12080 laku 15460 kHz. Ku Studio 7 Live Talk Youth Roundtable lamhlanje siqoxa ngodaba lwelanga labasakhulayo ele International Youth Day. Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho ukuya ebulenjini ku www.studio7news.com. lidinge lapho kubhalwe live talk, lifone inombolo, liqale nge-international access code. Inombolo zona zithi 001 202 617 2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba. Le balaleli iStudio 7 lisizwa sisakaza sise Voice of America eWashington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idolobho leFerguson eMissouri ngapha kweleMelika liqhubeka lisiba lodlakela ngemva komnyaka usudlule kwabulawa onsundu lipholisa elimhlophe. Leli dolobho selifakwe kusimo sengozi, state of emergency. Abahlamuki benhlanganiso ye-Islamic State babikwa behlasele amadolobho aseduze lelizwe leTurkey, okuyikho okufunwa ukwenziwa isigaba esingeladlakela kusigaba lesi esilokulwisana okukhulu kakhulu. Njengokutsho kwami phambilini kusasa lilanga lokunanza abasakhulayo, ilanga le-International Youth Day. Ukuhlaziya lolu daba silontungameli Nkomo.
Abasakhulayo khathesi abajonge ngakho yikuziphilisa esingathi okwezendini lokunye okunenginengi. Singathi abasenasikhathi sokuthi bazinikele ku-civic engagement.
Ngamanye amazwi ungathi umkhuba wokuzinikela obukhona kwabasakhulayo, ikakhulu ngesikhathi ilizwe lilwela uzibuse wabensundu, umkhuba lo kawusekho kwabasakhulayo bakulezi nsuku?
Ngingathi umkhuba lo ukhona kodwa ulokhu usiya phansi. Singaqala ukuthi ngesikhathi sokubunjwa kwe-constitution sizathola ukuthi abasakhulayo abaphathekayo babefika 22%. Okusitshengisela ukuthi abaningi abasakhulayo kabaphathekanga ku-civic engagement. Singaqala kathesi namhlanje abasakhulayo kabalamsebenzi, abasakhulayo bayazi yiwo amavenda la axoxwa nguhulumende edaladeni leHarare ngibedaladeni elizweni lejikelele. Abasakhulayo yabahambayo bese-South Africa bese-edinga imisebenzi, abasakhulayo yiwo abahambayo besenza i-border jumping besiya emazweni amaningi-ningi. So abasakhulayo kabasaphatheki ku-civic engagement ngoba baphatheke ngokuziphilisa.
Kuyini okungenziwa ukukhuthaza ontanga ukubana bangenele kundaba zombusazwe, kundaba zobukhokheli ukuze babe lesabelo kumhlahlandlela wekusasa labo?
Okokuqala, abakhulayo kumele bananzelele ukuthi isizwe yibo okumele basilungise. Kuzathola ukuthi ngempi yenkululeko isizwe sasingamanga kuhle, abasakhulayo yibo abaphatha umbhobho, yibo abahamba bayegangeni bayakhulula ilizwe ukuze bahlalise kuhle. Namhlanje kuningi okuningi okwenzakalayo okwenza ukuthi impilo zabo zingahambi kuhle. Thina siyakhuthaza abasakhulayo ukuthi yibo okumele bagijima phambili, yibo okumele balungisise isizwe. Xa bengalungisisa isizwe, bazatholakala sokuthi okwe-civic engagement kuzaba lula, imisebenzi izatholakala, lokunye okuningi kuzalungisisa. Ngoba uzakhalisa abasakhulayo futhi yibo abangavotiyo. Ku-2018 siyahamba kathesi, baningi abantu abaningi abasakhulayo abasefike ebangeni lokuthi bakwanise ukuvota, kodwa uzatholakalisa ukuthi abaningi bangikhona ngabaphatheki endaweni ezingathi ngezokuvota kumbe ngabaphatheki ngendaweni zokuthi bazifake labo ukuthi sibavotele bangene ephalamende balungisise ilizwe. So okokuqala yikhona lokhu ukuthi kumele baphatheke ekubunjeni kwelizwe, baphatheke ku-civic engagement, ngoba yikho lapho okuvela khona la chinga ukuthi isizwe singahamba njani siye phambili.
Siyabonga ke, lo ngumfundo womlilo obexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
When we bow, silale ma when we bow, silale ma when we bow, silale ma when we bow, silale ma.
Ukuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokugebha amathambo alabo abafa ngesikhathi sempi yenkululeko endaweni ezijeneyo zelizwe laphandle kwelizwe. Uhulumende weZimbabwe ujayele ukudinga amathambo abafela empini abesebangcwaba kakutsha okusemthethweni kulandela amasiko. Kulamathambo amaqhawe agejwa kwamanye amazwe angcwatshwa eNational Heroes Acre, kuthi lawo atholakala endaweni ezinjenge Mount Darwin abekwa emathube eneni achiyeneyo esabelweni seMashonaland Central. Izolo bekuzila ukugebha ingcwaba leqhawe elisele empini, kuthi labo akade bengaziwa ukuthi bafele ngapi kade kusenziwa umbukiso ukwenzela ukuthi umphefumulo wabo ungahlali ulahlekile egangeni. Kambe kuyavunyelwa na ukugebha amathambo abafileyo? Ukuze sihlaziye udaba lolu, ake sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Isaac Mpofu lo mnumzana Peter Zwidekala Ngakhumalo owendlini yenkosi yamaNdebele bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Yesintu baba isiNdebele isinguni, ingcwaba lalingagejwa kwakungaziwa ukuthi amangcwaba ayagejwa kuthwalwe amathambo. Kutsha kithi sikuzwela kwezinye izizwe. Kuvele kwakusenzakala ezimpini ezaziliwa kudala amaqhawe ayosala khonale eselele agejelwa. Kodwa ke asizange sikwazi ukuthi akhona agejwayo amathambo athwalwe.
Baba Khumalo, nantu daba.
Sakwakulempinto uba kumpofe chazisa nje. Kwakungalandelelwa ukuthi bayembiwa bagejwe kuthwalwa amathambo. Kodwa kwakudingisisa ukuthi bathi abasele khona le ngobani ngoba babesuka lapha kusazakala ukuthi ngobani abaphumile ijumo lokuya empini. Xa libuto seliphendulwa sokudingisiswa ukuthi ngobani abasele khona le, ngabe besele bekhotheme ngenxa yokuthi basele khona le bembiwa babekwa khona le, kumbe abanye bakhona besele khona le bakhatha baba ngabanye bengxenye yaleso sizwe adivisilwa laso. Kodwa laba ababhubhileyo kwakungalandelelwa ukuthi bayakwenziwa ngoba kwakulabanye ingxenye abekhaya abasele kuleso sigaba. Kwakufanele-ke ukuthi labo abahambileyo babe babachasisayo ukuthi kwenzakaleni ukuze nxa kulokuthi kukhona okulungiswayo kulungiswe ngolwazi olubuye labanye babo.
Nxa sokubuya baba Mpofu kulabo-ke abafela empini kungaziwa ukuthi umuntu ulele ngaphi, kwakusenziwani ukuthi-ke umphefumulo wakhe ubiswe ekhaya?
Kwakukhunjulwa baba, ikakhulu abantwana lezihlobo, ukuthi ubani usele ekuthinithini kungaziwa ukuthi kungaphi khonapho. Kwakujinga kusenziwa umcimbi othile okubakhumbuza umcimbi wokuthi mhlawumbe idlozi lakhe lizohlangana labantwana lapha ekhaya.
Ye, kwakuphathwa njani khona kuKhumalo?
Kwakuvele kusukela ekuthini nxa babezaphuma besiya empini. Kwakulokhu kwakusazakala ukuthi obani nabobani bayaphuma baye empini. Kubikwe, bakhelwe ukuthi baqine besiya khonani. Ngakho isiko lona lababelenza ekuqaliseni kuyawufanele ukuthi nxa kufike ukuthi umuntu usele khona le sibuye kuphindwe ngapha ukuze kube lesikhumbuzo kuphelele ukuthi lo muntu ufikile. Ngakho ababe hambe naye khona le yibo abafanele baphenduke nolwazi olungahambelana nemimoya esiqondana nalowo muntu lumbela labo bantu ababe bevele bebikwe besuka la. Okwahluphayo ngesathempiyeti ukuthi abanye babekwazi ukuthi bayangathi, ngakho kwenziwa kwabikwa baphenduka. Nxa bephenduka kwalungiswa ukuthi babe labo baphile phakathi kwabanye abantwana labanye abantu. Kodwa kwaba khona abanye abahambayo okungazakalanga ukuthi nxa babephuma belanda impi babephuma besiya ngathi. Ngakho zange kube lolwazi lokuthi basele ngathi njalo basele ngaphansi kwesimo esinjani. Kuba nzima-ke khonapho ukuthi kube lokulungiselela okuba khona. Kodwa nxa kulolwazi umuntu esuke kubikwe kuhle ehambile ekhonale kuba lula-ke ukuthi isikhumbuzo lesi babakhuluma ngaso senziwe kusazakala ukuthi hhayi sigxile emntwini osuke ngale ndlela njalo oselele ngale ndlela ukuze imimoya yabo ihlale lapho ekhaya abantwana bazize labo belomunye wabo ngokwemimoya.
Ye, siyabona-ke kule ndawo khonapho-ke eZimbabwe abantu asebegejwa khona uzokuthiwa basemgodini onje sokuvumbululwa amathambo abantu, kambe ayisomhlolo yena leyi baba Mpofu?
Singaze sathi yimhlolo baba, izinto ziyaguquka. Abantu khathesi sebebona izinto ngelinye ilihlo, ekadeni yebo kwakuzaba yimhlolo sibili.
Lo-ke ngumlobi olodumo umnumzana Isaac Mpofu obexoxa endawonye lengcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo wendlini yenkosi yamaNdebele. Yebo kambe balaleli, sokuyilesiya isikhathi sokuthi silibalele imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Umlaleli wakuqala uthi, ngiyalibingelela lonke basakazi lokho okwenziwa nguhulumende okokuvala ukungena kwempahla egqokiweyo. Kasakwazi angakwenza laye ngoba abawoda lezo zigqoko ngabaswele ukuba baziphilise njani elizweni elingelamsebenzi. Umongameli Mgabe wenza abantu baphile nzima kakhulu ngoba lathi asilayo imali yokuthenga impahla entsha esitolo. Kakho yini ongasinceda asikhuzele ukhulu lo owalela esihlalweni? Esibili-ke incwadi ithi ithunyezwe nge-email ethi studio7@voanews.com. Umlaleli yena uthi, bengithanda ukubingelela uCleopatra Ndlovu, Phumzile Ncube, Pastor Pius Ncube e-Ireland, lo Charity Ndlovu e-United Kingdom. Obingelelayo nguChakalisa Ncube ose-Ireland e-Dublin. Omunye njalo umlaleli uthi, kunjani Ntunga lo Star, ngidinga abantwana bakamfowethu abazelwe eGwayi kumbe eJotsholo ngama-late 80s. Unina nguManyoni ovela eLubimbi kumbe eMzola. Ubaba wabo kwakuthiwa nguRichard Mangena loba Ndevu ezibomvu. Mina ngitholakala ku 0772-375-419. UMangena ke utholakala ku 0772-375-419. Enye njalo incwadi esiyitholileyo ngethi yona, ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7. Indaba kaZamara ibuhlungu ngoba lamhla sikhuluma ngoZamara, abantu beZimbabwe bengela ndaba lokuthunjwa kwakhe bekhalela isilwane, okutshengisa sobala ukuthi uhulumende kalandaba labantu beZimbabwe. Ubhala ke esePlumtree lo umlaleli. Eyokugcina incwadi ngethi, kuzokuba la uthini uthi yena, linjani basakazi abahle, ngilibingelela lonke elisibambele amagagasi awe Studio 7 eWashington DC. Yimi uBrighton Nyathi. Yebo ke sibongile ke Brighton Nyathi, lani lonke elilobileyo. Hayi, incwadi ziningi kakhulu, lingakhohlwa ke liqhubeke lilokhu lisilobela incwadi kuWhatsApp la ku-email. Isikhathi so singasavumi, singakehlukani, ke sikhangele besilakho namhlanje. Umongameli Robert Mugabe utshela umbuthano okunanza ilanga labezomvikela ukuthi kwakunzima kumanyanisa ivuyo lezandla lele zebra lele Rhodesia front. Olivalelisayo igama lami ngu Chris Gandeng, ngilitshiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.